oweZimbabwe uLove Mosthole oleminyaka yamachumi amathathu lasikhombisa uyethezwa umlando wokubulala ingane uTlotso Karema obeleminyaka eyisikhombisa. Amapholisa kweleBotswana akhiphe umbiko ngolwesine esithi usithole umiswe emthethwandaba edolobheni leLobatse lamuhla. UKarema wacatsha ngesikhathi evela esikolo ngombimbitho lonyaka. Usithole ubethandana lomama kaKarema njalo ehlala labo. Kwaqhamuka ukutshengisela ukwabona izakhamizi zeLobatse zivimba emgwaqo njalo zilimaza lamapholisa zisithi kudingwe umbulali kaKarema. Amapholisa athi usithole uvumile ukuthi nguye wathumba ingane ngaphambi kokuba ayibulale. Kule mbiko ethi ingane ibulewe kuyindlela yokusebenzisa izitho zakhe, usithole ubikwa ethengise izitho lezi ngemali engamapula azinkulungwane ezingamakhulu amabili, i-200,000 pula. Isehlakalo lesi sifaka igama labeZimbabwe edakeni kungensuku ngemva kokuba umongameli Mkhwetsi Masisi ethe indlala iyo edala ukuthi abeZimbabwe bedala amacala emazweni angomakhelwane. AbeZimbabwe abahlala eBotswana abafana loNkosikazi Bonang Mdlongwa bathi ongabe kwenziwe ngusithole kuyinto embi engcolisa ibizo labantu bekhaya.
Ungcolisa ibizo labantu beZimbabwe kakhulu. AmaZimbabweans asazophila nzima kuleli lizwe. Sizophila nzima kakhulu ngenxa yakhona lokho okwenzakalayo phezu kwamanye amacala abelokhu ekhona kuthiwa amaZimbabweans ayenza ukuthi, amaZimbabweans atshontshe, amaZimbabweans ayenza ukuthi. Phezu kwalokho sokuvela ukuthi omunye sebulele umntwana. Kunzima, akukhulumeki. Akukhulumeki. Kuzasiphilisa nzima lokuthembana akusekho emisebenzini yethu lapho esisebenza khona. Sizelapha ngokuzama ukuzozisiza. Kodwa izinto ezijika zenziwe yiwo amaZimbabweans akhona futhi.
Umnumzana Mandla Moyo ohlala eHabroni laye usele bambwa ngaphansi phezu kwesehlakalo lesi, kodwa uthi icala licala alikhethi mhlobo.
Hey ya, icala licala bakithi, ibuhlungu lendaba. Kodwa icala ukubulala umuntu loba ukuntshontsha loba irobbery or what, knows no borders, no boundaries. Kumbe ungumTswana, ungumSouth Africa, ungumZimbabwe, umthetho kawuthathe umkhondo wabo. Yiyo i-bottom line.
Umoyo uqhubeke esithi kodwa kuliqiniso ukuthi isenzo lesi esiyenza usithola acatshengelwe kungangcolisa ibizo labeZimbabwe.
Kodwa ebantwini ngokuhlala nje sikhuluma lapha ezitridini lapha lalapha, akusoze siyekele ukukhuluma ukuthi ngoba ungumZimbabwe akusoze kuyekele ukugconwa ukuthi ukwekele ukungcoliswa ibizo lamaZimbabwe. Njalo iqiniso likhona futhi khona phombijana ngoba lambi lamaZimbabwe alambi. Nga umuntu epronyiswe i-200,000 ebona ukuthatha umphefumulo womuntu kuyinto elula, ukuthi uthi empilweni yakhe enqemvele kakaze ebambe nje i-10,000 ihlangene.
Umthethwandaba uthi usithole kumele aqhubeke evalelwe esitokisini kuyindlela yokuvikela impilo yakhe ngoba kulokhe kulokuthukuthela umphakathi phezu kwesahlakalo lesi. Usezaphenduka emthethwandaba njalo ngolwesibili. Icala lokubulala umuntu kweleBotswana lithwala isigwebo sokulengiswa. Isehlakalo lesi sifika ngesikhathi abeZimbabwe bezithola bebhekwe ngamehlo abukhali emazweni angomakhelwane, ikakhulu kwele South Africa. Inzondo yabokuza iyayikhula besethiswa umlando wokudala amacala kanye lokuthatha imisebenzi yezizalwane. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSaron kweleBotswana.